Isika disendaba ku VOA Ndebele.
Azomuhle olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolesine mhlaka 20 kunhlangula 2019 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje kulembono ehlukeneyo phezu kodaba lokukhethwa kwamalunga edale elimqoka lebandla le MDC ele National Executive Council okwenziwe ngumnumzana Nelson Chamisa.
Ukhanya ngani abantu bekhalela ukuthi uPresident Chamisa akhe iqembele ngani iqinile seliphumile manje akula ongabe eseselo kumangala ukuthi ilize liye leZimbabwe liyabuya yini liyakhululeka.
Isisindo semali yohlobo lwe RTGS dollars qhubeka siwohloka lanxa imali le iqathaniswa le dollar leMelika.
Asazi ukuthi rate iza kufika ngapi. Ukhisimusisa ukuhla engxe 1 is 100, asazi. So kuye sabisa sibisi.
Kuhlelo lwethu lapho esikhangela khona imbali yebandla lezaphu lokuthi kanti vele kungani ingaqhakathekiswa ezikolo, namhlanje siqhubeka sixoxa lo mnumzana Strike Mkandla oyisiphathamandla sebandla lezaphu.
Lapho kwaliwa khona okuzwayo sehulungu lephezulu enational endiwe kusiza ngapha ukuthi ngoyo kusiza phansi la. So izaphu yiyo elwayo enational endiwe sizana kanjefika enational endiwe aphelela kwempumala.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Kulembono ehlukeneyo phezu kodaba lokukhethwa kwamalunga edale elimqoka lebandla le MDC ele National Executive Council okwenziwe ngumnumzana Nelson Chamisa. Abanye abasekeli baleli bandla bamukele ngenjabulo ukukhethwa kwenkokheli le eza kuba njalo ngamalunga edale lokulingiswa ele cabinet kumbe ishadow cabinet ngesilungu. Abanye ngabasola abakhethwe labo ngoba bengelasikhathi belezikhundla ebandleni njengalokho okuthiwo yisisekelo sebandla le MDC. Labo ngababalisa igqwetha unkosazana Fatsai Mahere wancintisa ezimele kukhetho lwedluleyo efuna ukuba lilunga ledale lephalamende kodwa wanqotshwa osephiwe isikhundla sikanobhala wezemfundo. Lo mnumzana Daniel Molokele oseza kuba isikhulumeli sebandla. Abanye abaphiwe izikhundla nguChamisa babalisa umnumzana Douglas Monzora oza kuba umsekeli kanobhala obonanga ubudlelwano lamanye amazwe, lo mnumzana Elias Muzuri oseza kuba ngunobhala wezabelo. Phansi kwesekelo sebandla le-MDC, uChamisa ulamandla ukukhetha linkokheli egcwalisela leyo eyakhethwa kumhlangano we-Congress. Untungameli Nkomo we-Studio 7 uxoxe lesikhulumeli sikaChamisa umnumzana Nkululeko Sibanda ukuze sizwe okunengi ngalolo daba.
Abantu abatsha kuhlanganisela uAdvocate Mahere ongusekretary wezemfundo, umnumzana uJacob Mafume usengene ku-elections, kubuye kube lo former vice president committee usengene usebenzela ku-directorate ye-ofisini ka-president uNelson Chamisa.
Kwezokwethulwa kwemibiko lapha sibone kungena umnumzana Molokele.
Yeah, kungene u-Honorable Daniel Molokele, siyamazi ukuthi nguwe wange, ube ngu-former vice president we-Zimbabwe National Students Union ezinasu, njalo siyazi ukuthi kungena kwakhe e-parliament usebenze kanzima esewange ukuthi athole isikhundla lesakuso manje.
UChamisa uyabathemba mpela abantu abakhethileyo laba, uthi yilo iqembu azanqoba lalo.
Ambrani confidence ekulu, njalo badinge sazi ukuthi uzama ukwakha iqembu angena nayo uhulumende limncedise ukuthi ilizwe liphumelele sekakahle. Ngibone ngani njalo okunye okusegcekeni ukuthi nxa sikhangela imbiko evele ebantwini manje, kukhanya imbiko leyitshengisa ukuthi banengi abantu abakuthabelayo lokho kwenziwe President Chamisa xasikhangela amabizo lawa awafake ezikhundleni.
Umnumzana Douglas Monzora sizwa kuthiwa uphiwe isikhundla sokuba ngumsekeli kamabhalane obona ngobudlelwano lamanye amazwe. Bakhona bathi ube mele aphiwe isikhundla esiphezu kwalokho, ungathini nga leyo mbono?
Akulazikhundla eziphezu kwezinye kubandla le-MDC. UPresident Chamisa wakha ibandla labantu abalinganayo balemisebenzi efanele yenziwe ebandleni. Kukho umsebenzi ophiwe ubaba uMonzora, mbona umsebenzi oqakatheke kakhulu, njalo siqhubekela siya phambili uzoba umsebenzi ozaqakatheka kakhulu, ngoba siyazi ilizwe laseZimbabwe lilwisana nokuthi sithole ubudlelwano obuhle lamanye amazwe.
Mazwi bani ongathanda ukuwatshiyela abalandeli benu?
Abalandeli be-MDC lamaZimbabwe nonke jikelele fanele ananzelela ukuthi uPresident Chamisa usezimisele ukuthi sibange sitshe sesingena kuso sesizoqhubi ilizwe silise phambili, sincedisane lezwekazi le-Afrika ukuthi silungise indaba zenotho, silungise indaba zokubuswa kwelizwe libuswe kakahle. Ngakho bangalahli themba, kukhanye ngani abantu bekhalela ukuthi uPresident Chamisa akhe iqembe lingani liqinile, seliphumile manje, akula ongabe eseselo kumangala ukuthi ilizwe liye leZimbabwe liyabuya yini liyakhululeka.
Lo ke ngumnumzana Nkululeko Sibanda, isikhulumeli somkhokheli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa, ubekhuluma ecingweni lontungamile Nkomo we-Studio 7 ese-London. Ngameli Emerson Mnangagwa okole Mozambique emhlanganweni we-US Africa Business Summit usekhuthaze amazwe ezwekazi le-Africa ukuthi asebenze ndawonye. Umnangagwa utshele onozindaba ukuthi ube lomhlangano omuhle kakhulu njalo othembisa ubudlelwano obuhle lelemelika ngemva kokuhlangana lesiphathamandla sikahulumende welemelika umnumzana Tibonaki. Kodwa uNagi yena uthe utshele uMnangagwa ukuthi kumele amasotsha abulala abantu nyakenye lasekuqaleni komnyaka wonalo bajeziswe. Eloba ebulenjini beTwitter uNagi uthe uphinde watshela uMnangagwa ukuthi kumele abe lenhlelo ezibalulekileyo ezokuvuselela umnotho welizwe. Idola leZimbabwe seligugudeke lafika ezingeni elibi njalo abantshintsha imali emkambo wensitha kulezi nsuku sebethengisa idola leMelika elilodwa ngama-RTGS dollars alichumi kusiya kwalichumi lanye. Kunsukwana ezedluleyo idola leMelika elilodwa belithenga ama-RTGS dollars aphakathi kwayisithupha kusiya kwayisitshiya kalombili. Ukuwa kwedola le-RTGS lokhu kudale ukukhwela mahlayana kwentengo yokudla lempahla etshiyeneyo ezitolo osekubangele ukuthi uZulu adle imbuya ngoluthi. Isinkwa lanxa singatholakali ezitolo eziningi sesiyi-6 RTGS dollars kwezinye indawo. Ukuhlaziya lolu daba, untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lengcwethi kwezenotho umnumzana Kelvin Manduna.
Kuyesabisa mumzana, kuyesabisa especially because kukhanya ngani abaphathi be-economy abala idea as to how to address the problem. In addition, kukhanya ngani they are not in agreement amongst themselves. Umangunji ukhuluma okunye, umthulincube ukhuluma okunye ukuthi how will they provide the solution. So asazi ukuthi rate iza kufika ngaphi. Ikhisimuthi sizakudla engxe 1:100 asazi. So kuyesabisa sibili.
Kuyaphetha ngani okuyinto lokhu Manduna?
I think into primarily eyenzakalayo is a crisis of confidence. Abantu abala mashua lale mali RTGS. So because abayifuni, bayabe lokhu bengathola ama-RTGS, they are quick ukufuna ukuwatshintsha into ama-US dollar or other currencies. So I chone lose I value ama RTGS lawa. The other matter ekhoza le lack of confidence. As you can see, ama policy makers wethu bayatshintsha ama policy every month. So akula certainty ku market. 1 month bad sitshela ukuthi hayi abalethi i-currency entsha, next month sebetshintshile, Zimbabwe is getting a new currency. So akuna umuntu ole confidence ukuthi what will happen from 1 month to the next month with the current policy makers esilabo. So into lezi combined they are undermine i-currency yethu. Yikho libona lokhisiwa. So noma bengalethi currency yentsha izalandela same process as this one and previous currencies before this eswazamileyo.
Uhulumende uthi i-inflation isifike ku-97.85%. Oke waba ngumphathintambo ezemali umnumzana Tendai Biti uthi i-inflation ikubo 500% khonapho. Kuzokuthi umnumzana Steve Hank ingcwethi kwezenotho ohlonitshwayo emhlabeni jikelele. Yena uthi i-inflation yeZimbabwe isidlule kancane kubo 300% khonapho. Wena ngokubona kwakho i-inflation ingapi?
Inflation ikonke amafiga la wakhulumelayo ngoba it depends ngema-calculations akho and all these individuals basebenzisa ama-methodology atshiyeneyo. I-RBZ ile methodology yayo, which is what produces ama figures law of 97%. Kodwa ngathi mina eyami ifigure ngiyakhangela estratini uthi yini okwenzakalayo, ungakhangela isinkwa ukudla and kuyakutshengisa i-price inflation uthi ihamba njani, and from there you can also see le rate lethu ukuthi litshintsha njani. I suspect mina the figure of 250% is more accurate than 97%
leave. Alo ke umnumzana Kelvin Manduna ocubungula ezombusazwe njalo uqhuba izifundo zakhe zaphezulu eze PhD eHoward University khonapha kwele Melika. Ubexoxa ecingweni le Studio 7. Iningi lezalwane zeZimbabwe eselihlala kwele Bhilitane lithi ukubaleka kwele Zimbabwe ezakwenzayo zizocela ukuphephela eNgilandi kwaziphakamisa ngoba sezenelisa ukufunda lokuthola imisebenzi njalo bayavunyelwa ukusebenza, kukanti iningi labo sebeyakhile sebeze bebe lemuli khonale emazweni. Intatheli zindaba eStudio 7 uEzra Chisa Sibanda usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseBhilitane.
Ukucela ukuba isiphepheli bekuyiyo indlela iningi labantu baseZimbabwe elangena ngayo kweleBhilitane. Lanikwa incwadi zokuhlala kanye lokugcinwa nguhulumende laphiwa lezindlu zokuhlala. Unkosikazi Lilian Moyo ngomunye wabangena ngale indlela eNgilandi uthi uba isiphepheli kwamnceda kakhulu.
Ngiyabonga uNkulunkulu ukuthi ngagcina ngikwanisa ngenelisa ukufika kuleli lizwe. Ekufikeni kwami njalo kwabanzima ngoba ngafika ngaba isiphepheli. Ngahlala isikhathi eside izinto zingalungele. Uthe mase kulungile uNkulunkulu ngimbonge njalo ngoba zalunga. Khona manje ngihlalele ngilabantu abamathathu.
Umnumzana Themba Joe omunye njalo weZimbabwe uthi uhulumende weBhilitane umtshayela ihlombe.
Mina ngafika lapha ngo-2002 ngibalekela uRobert Mugabe. Ngafika lapha ngamukele kakuhle, ngihleli ngikhona lapha selokhu ngafikayo angikaze ngibuyele ekhaya ngoba ekhaya izihlobo zonke sezafa. Sengile muli yami khonapha ngathatha unkosikazi ngowase-Uganda sesilabantwana bangu-4.
Unkosazana Beauty Ncube osehlala edolobheni le-London uthi ukuba eBhilitane kumphucule kakhulu.
Ngafika kwele-Bhilitane ngo-2004 baqala bangcitsha amaphepha kodwa bagcina bengigcina endlini yenasa ngisamelele i-appeal yami. Ngawathola ke amaphepha ngo-2007 ngase ngena esikolo njengomuntu owayengafundanga. Ngagcina sengifundela ukuba ngunesi, sengendela ekhiweni njalo ngilabantwana babili. Usuku lwama-refugees luqakathekile kimi kakhulu ngoba impilo yami yahle yatshintsha for the better ngokuba yisiphepheli.
Loba nje ungayisibo bonke abacela uphepheli abahlukunyezwayo, iningi livame ukukhanda indaba zokuthi bahlukunyezwa ukuze baphiwe ingwalo zokuba yisiphepheli. Kodwa ke kulabanye abathi bangawulandisela ababhena lakho okwabenza babaleka elizweni, lawe uhlobona ukuthi lolu asilodaba lokuzicandela ukuthi umuntu athole nje ingwalo. Unkosazana Nomsa Dube ngomunye wabahlelwa ibunzima bokuhlunyezwa wazo wadlwengulwa.
Ngo-2002 ngashaywa ngabanjwa iganavu ngama-youth ezanu ngabalekela kwele South Africa komakhelwane. Ngifika ngapha komakhelwane anti wangithengela ithikethi hamba ngayo kwale UK. Bangifika e-UK bangenzisa i-counseling ngoba vele ngangingekho right. Ngangeke ngize ngisebenze, ngangeke ngikwazi ukuthi impilo yami yakuphi. Bengizoba nje into or bebezothiwa kwendanga ngizibulele ngoba bengi-traumatize ukuthi bengithi uma ngihleli. So babona ngathi nampa sebesiza, sengingcono kakhulu, ngiyasebenza kuleli.
Umnumzana Phanyika Karimanzira wenhlanganiso ye-Right to Remain le-Raw ezincedisa iziphepheli kwele ndlandi ubonga usuku lokunaza iziphepheli emhlabeni wonke jikelele.
Kuleli viki sinanza i-Refugee Week, ngithanda ukuthi ngithi siyajabula ukuthi sanceda abaningi baze bathola amaphepha. Yebo-ke basesekhona abangakatholi kodwa sebebalutshwana. Sizaqhubeka sisebenza labo-ke bona labo, ikakhulu izizalwane zaseZimbabwe baze bathole labo amaphepha okuhlala lapha e-UK.
Kusobala ukuthi labo abacela ukuphephela kwele Britain baphiwa le ncwadi zokuhlala kobasiza kakhulu empilweni. Ngimele Studio 7 eLondon, igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
Okwamanje-ke ngesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba athiyeneyo. Iphephandaba le-Herald lithi umholi wenkampani yemithi yezibhedlela i-Natfarm, umnumzana Newman Madzikwa, utholakale elecala lokukhweza intengo yemithi wagwetshelwa ukuhlala entilongweni okwenyanga ezilitshumi lane. Iphephandaba le-Chronicle lithi umphathintambo wezemfundo ephakemeyo umnumzana Amon Murwira usetshengise ukujabula kulandela ukuvulwa kwenkampani ezalondoloza inhlanyelo yenkomo kumbe isimen ngesilungu. Okwamanje-ke sengilitshiya-ke ezandleni zabalaleli bethu. Lina-ke balaleli bethu elisithumele imilayezelo yenu nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318.
Umuntu omdala njengomgwadi esibadila ngiba abafana abafundileyo bekhuluma ukuthi i-US dollar liqotshwa ngama-sanctions. Uyakhohlwa ukuthi i-US dollar aliqotshwa ngama-sanctions but liqotshwa ukuthi liqotshwa ukuthi asiproduce njenge-country. Siyenza okokuthenga. I-foreign currency iqotshwa ukuthi siyathenga kasithengisi eZimbabwe. Fuze afundiswe ngabantu bezanu PF ukuthi eZimbabwe fuze sithengise lathi endani ukuthi sihlale sithenga.
Studio 7 wasakazi nyabingelela, sicela ukuthi lathi uma sifakile vela ama-recordings ethu bantu enkosi lowavule ngoba lowavuli siyafaka lezijule sebe silalele kodwa singawezwe igalo. Nengumandla enkosi ngkwele eBotswana nangitheshe ufisa nje ukuthi ngabe lizwe liyalunga nje kube le mali yakithi nje kumbe nxa yokuthi umungamerika akwanisa abeke intambo phansi anikeza abanye abakwanisayo ngoba thina lathi akukho mnandi kwamanye amazwe esithezi khona kwele Botswana kunzima. Ayisukuthi kulula seze kwala ibonakali bonakala nzima uma uthi usasebenza subaleka futhi.
Sanibonani, sanibonani bantu bakithi, ninjani nonke? Hayi bantu bakithi, sibonile izwe eliyoka lishona liziya phansi bantu bakithi. Hayi izimbabwe akuna kuphika bantu bakithi, kodwa leli lizwe kahle kahle lona lishota ngomongameli. Umongameli alinayo bantu bakithi, Inanga kwangeke sithi ngumongameli ngoba ungcole kwayena okokuqala, ungcolile kwayena ulisela ungumbulali. So ilizwe lizo nobubelo kanjani yena inhloko yakhona kunguye ongcolileyo. Angithi ubaba omuzi kumele ukuthi kube nga umuntu oclean at least kube kungcono. Manje okokuqala nguye umbulali. So into enjalo bantu bakithi iba nzima kakhulu. And into yokuqala nokusela nguye otshontshayo futhi. Ba-rich la bantu bezanu-P_F laba and batshontshela batshontsha imali yonke ezweni, bayithatha yonke bayihuquluze yonke bayifake endlini zabo. Hhayi mina abantu bakithi angazi ukuthi ngabantu abanjani laba, bazalwa ngubani. Abantu baze befane bonke kungela ukuthi lo uzoba ngcono, befane nje bevumelana into eyodwa. Bheke ukuthi Zimbabwe ukuthi manje ilizwe liyatshona lele. Bona baphika bathi hayi manje sekubonakala lapho esiya khona. Siyabona libonakala litshona lesiya phansi stili beloku bebhizi lesho njalo. Ababulali labo abantu ababi plus abantu bayabayinyanya vele abafuna abantu ababanyanya babazonda okukawulela bochuma labo baba siyalinyanya madoda. Loka liphezi livula imilomo lenuka njengenyoka la. Siyalizonda madoda silithande ngendlela ukuthi likhulume into ezela ngqondo emphakathini. Lifundisane ingane. Litshontsha abantwana lidibeku bekhulile kuphi abantu abenu. Abeli bangcono ngoba vele bafula bahamba phezulu njengenyoni. Itabethu wayekuphi madoda? Azi inhliziyo zethu zibuhlungu wafethu. Ayikaba sithukane siyabonga abalaleli. Kodwa zamani madoda ukucabanga kahle. Uchuma licabaye kahle likhulume into lengqondo madoda. Selikhulile. Siyabonga abalaleli ngibanithanda lonke, ngithanda lonke emahlaba ezulu.
Hayi thina sibe nokuba ngconywana kodwa sigala abantu bakithi ngelizwe. Into ezenzakala elizweni abantu bakithi yizo ezisenza sihlale sikwazi ngemuli zethu ukuthi zivuke kanjani, zilele kanjani, zishone kanjani. Into esenza sibe siloku sibhizi sikhuluma lana sifuna ukuzwa ukuthi abantu bakithi bashone kanjani. Abantu bakithi akusiko ukuthi siyathanda ma singazwanga ngempilo yabo. Sizwa sinosizi kakhulu mawuzele kuyahela mpela ukuthi esh manje sisi bethu kunamagesi indlala kodwa zona iziphatha amandla zethu azizihluphi azizikhatazi sithi sidla phansi njengenyona akekho umuntu osiholelayo ukuthi sizodla sisuthe. Hayi sithole nzima abantu bakithi loba nje inhliziyo zethu zibuhlungu kodwa ngelinyanga sizoxola kodwa kudala ngoba liyazibona vele azinandaba nathi siyaziphandela apa bafowethu bashonele egangeni. Suka kuzosa ubuhlungu bantu bakithi ngoba bebalekela yona le nto esekhaya into sisicosela izulu.
Abasale banani balaleli nabasakazi ngiyalibingelela lonke abantu bakithi. Igama lami nginguVodloza owasemanama eGwanda. Ngiyajabula kakhulu ngomsebenzi wenu basakazi elisenzela wona thina singumphakathi. Ngithanda kakhulu indlela izindaba zenu elizikhipha ngakhona. Indaba zenu lizikhupha njengokuba yonke into yenu elikhulumayo nje zonke izinto elizisakazayo lisuka lizihlolisise zinge okweqiniso zonke. Ngithanda futhi ukulibonga kakhulu ngezinhlelo elisinikeza zona insuku zonke. Siyaqhubeka la silandelela u-Studio 7. Ngithanda kakhulu indlela elikhuluma ngakhona ngembali ekazaphu amalanga lawa okuyimbali evele ifihliwe yavele yafihlwa ukuthi ingayazakali ingabi khona ingasakazwa noma yikuphi komsakazo ezweni laseZimbabwe. Kodwa siyabonga uStudio 7 ngoba ukwazile ukuthi uxhumane nabalweli benkululeko ababekuvuyo uviyo nezipra nezaphu. Ngiqhubekelani phambili ngomsebenzi omuhle ngenhlelo ezifana nalezo ukuze nolutsha lwethu nabo bakwazi imvelaphi yabo. Ngiyabonga mina ngithi asiqhubekeni phambili lisinikeza futhi izinhlelo ezifana nalezo.
Hayi siyabonga Zulu kandaba elisithumele imilayezelo yenu nge-WhatsApp kunombolo zethu +1 202 465 0318. Lamhlanje kuhlelo lwethu lapho esixoxa khona ngembali yebandla lezaphu ethiwa ngabanye ayifundiswa kahle ezikolo. Sixoxa lowalwa impi yenkululeko ekuviyo lezibra umnumzana Strike Mkandla ongunobhala jikelele webandla lezaphu.
so abantu bebizwe lonke babekhona kuzapha ngapha kulabantu bemathelele south osilindiza la kuJZ Mall akulandawo engalabo ebhinga kulabo umntanga enhlonzo so bebizwe lonke bezilabantu kuzapha zange kube yinto kusona iyangancane nemhlobo ngancane njalo ngempi ngesikhathi sempi lapho kwaliwa khona okuzwayo sehurungulo phezulu emashonaland west kusiza ngapha kubuthi ngoye kusiza phansi la so izaphu yiyo elwayo emashonaland west zangazange sike emashonaland west aphelela kempumala so yazi yathatha izindawo leziyana ngemva kokukhululeka kwelizwe so izaphu kazangibe yinto emathekelenzi yayiyinto yelizwe lonke
khona okwenza ukuthi batsho njalo ukuthi izaphu yayilibandla lemathebheleland njalo ilokhu libandla lemathebheleland kahle kahle kuyini
ukwenza kube njalo ukuthi babefuna khonokho ukuthi bona bazitshaye njengabantu abayimashonaleni bazame ukuqitsha ukuthi izaphu yasemashonaleni and then okunye of course ukuthi abantu bemathebheleland bebaningi kuthi ngoba babequma lapha besiye ezihambe bequma ifolo bebaningi njengesiqukalekeleko kodwa-ke labemashonaleni babebaningi to the extent ukuthi unongwe nalona abaqenelwe eningi icommando ye-army bathenga izipa and baningi abanye bayingisiso staff uzipra ngiyamkhohlwa lubabawayengowemashonaleni so abantu abaningi abezitra top levels abevele emashonaleni babekhona abantu belizwe lonke and then laba bezanu bafuna ukuthi ngoba bona babengagcinanga emathebeleni bafuna ukuthi batshaye abantu emathebeleni kuyotshayela ukuthi inkungu vela khona and bazame futhi ukuthi kuthiwe abantu abaqinileyo kuzapha abemathebeleni ukuthi but baqala babulala abantu abaningi emashonaland west ababebezile lakuzapha so lokhu yikuthi bazame ukuthi behlukanise ilizwe futhi bona baqine emashonaland izapha iqine emathebeleni ayisiko iqiniso lakhona ngoba kudala thina esasisakhula siyizapha sasikwazi ukuthi nxa ufuna izinto ezizwayo qonde ehighfield lapho kwakule zapha evuthiweyo khona esasizuza khona amaphepha avela kubogona zingu avela kubowawa sasiwathola emashonaland isiza ngapha kobulawayo kude yaza kwezapha unkomo wayengumuntu welizwe lonke maybe yikho kwenza ukuthi bamesabe ukuthi uzumdilize kumele umenzi umuntu wangancane kathi kathesi uzobe sithi hayi inkomo ngisazazibawu umuntu owenziyisa azabaleka ekhaya ngumuntu onjani ngoba inkomo owaphumebaleka kulelizwe so kumele kukhangele khonokho ukuthi kathi nxa besigcinifazazibawu kodwa waphuma ebaleka waze wayahlala endlando kweminyaka ngakalungiswa iyunithi yakhona kumele kubone ukuthi ngabantu babefuna ukuthi bamcoti ngapha besithi ngiyisazazibawu
lo ke ngumnumzana Strike Mkandla unobhala jikelele webandla lezaphu njalo engomunye wabalwa impi yenkululeko kusasa ke sigqiba inhlelo zethu zezaphu sixoxa lomunye njalo owalwa impi yenkululeko thiyani ndlebe
I'm chilling, I'm chilling,
hayi isikhathi kasisavumi ukuba siqhubeke sisonke singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba kule mbono ehlukeneyo phezu kodaba lokukhethwa kwenkokheli ye-National Executive okwenziwe ngumnumzana Nelson Chamisa isisindo semali yohlobo lwe-RTGS dollar siqhubeka sikhihlika yona intengo ezitolo iqansa silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje asidibaneni ntambama ngo-7:30 kumbe kusasa ngo-6:30 ekuseni.